Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlakatheni kulwezi 2020 ngontungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje kulomuntu oyedwa obulawe iCOVID-19 kuleli izolo labangamachumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane.
Unyaka ka-2020 ube buhlungu kakhulu ngoba sijiwe ngabantu abaningi ababenza zenezo izinto zamafilmu, ukuhlabela, osaziwayo.
Aba kumsebenzi wamafilimu bathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi omkhulu uGringo.
Ube ngumuntu othi nxa engafika endaweni elabantu abafuna ukukholisa layo bebakholisisa.
Abe muli kasomabhizimusi osakhulayo obhubhe ngesonto uJinimbi baphakathi kokulungiselela umngcwabo wakhe ngomgqibelo iningi lile mibuzo eminingi ngenotho yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomuntu oyedwa obulawe iCOVID-19 kuleli izolo labangamachumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane. Obhubhileyo lo ngowesigaba seMidlands. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe iCOVID-19 selokhu yaqhamukayo eZimbabwe laya ku-254. Kulabantu abalichumi lasikhombisa njalo abafunyanwe sebepholile. Idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo ngenani lababanjwe umkhuhlane lo izolo, obona abalichumi lane lilandelwa yiManicaland elabahlanu. IMasvingo leMatabeleland South zilabantu abane ngendawo, kuzokuthi iMidlands, iMashonaland East leMashonaland Central lazo zilomuntu oyedwa ngendawo. Inani labo bonke asebebanjwe umkhuhlane weCoronavirus eZimbabwe selifike kunkulungwane eziyisishiyangalombili ezelamakhulu edlula amahlanu, 8,561. Asebesilile bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili, 2023, kuthi abalokhu begula bona bangamakhulu phose amathathu, 284. IBulawayo yiyo ehamba phambili ngabagulayo abangu-102, ilandelwa iHarare elabangu-67. Asebebanjwe lumkhuhlane emhlabeni jikelele bedlula izigidi ezingamachumi amahlanu, 50.7 million, njalo asebefile bedlula isigidi, 1,261,306. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Kodwa kukhanya sokulethemba lokuthi umuthi wokwelapha lomkhuhlane usulakho ukutholakala ngemva kokuba inkampani yaseMelika iPfizer iyazise izolo ukuthi ukuvivinya ekwenze umuthi ephakathi kokulungisa kuveze ukuthi umuthi lo usebenza kuhle ngesilinganiso sokungamachumi ayisishiyangalolunye ekhulwini i-90%. Inkampani le ithi isizadinga imvumo yokuthengisa lumuthi kugatsha lukahulumende weMelika olwe Food and Drug Administration. Sixoxele sizalwane seZimbabwe umnumzana Tifa Dube yena othi ngabe uyatholakala mpela umuthi kuhlengwe abantu emhlabeni jikelele.
Umhlaba wonke jikelele mabunkomo sihlezi abantu wonke umhlaba wonke jikelele noma ngisho eAfrika noma ngisho khonapha eEurope abantu bahlezi basevalweni kakhulu ngokwesaba lomkhuhlane lo coronavirus. Ukuzwa indaba ezifana lezi esizizwayo ukuthi kuba le breakthrough yokuthi utholakale i-vaccine engenelisa ukulapha umkhuhlane we-coronavirus kuyinto ejabulisa abantu abaningi kakhulu. Kodwa ke sisazi ukuthi kwesinye isikhathi abantu siba skeptical ngezinye izinto size sithembe ngokuthi sibone ukuthi ngeqiniso ngeqiniso practically i-vaccine le izenelisa yini okweqiniso njengokubekwa kwawo ukuthi ize kwenelisa ukuthi isize abantu bonke. Ngoba ikhona eminye imithi kwesinye isikhathi eba imithi esebenza kakhulu ebantwini abamhlophe ingasebenzi kakhulu ebantwini abamnyama. So kodwa ke ngithemba ukuthi ngokuthi bahlolisise kakhulu andivani ukuthi baqalise ukuthi banikeze abantu umuthi lowo nxa kuwukuthi into le sebebayithola isombululo sebathola ukuthi ngeqiniso ngeqiniso le nto le iyasebenza. Ngibona ngathi kuzabe intokozo kuwo wonke umuntu olapha emhlabeni. Kuvalile kwasani, kuvalile kwasamabhizinisi, kuvale yonke into. Sinje sikhuluma nje sise endlini kanje siku second lockdown. Ezaziye review mhla ka 2 December esingaziyo ukuthi izaqhubeka yini njengoba sisiya deep emakhazeni. So ukutholakala kwevaccine babunkomo kuyabe kuyinto engasiza kakhulu umphakathi wonke jikelele, umhlaba wonke jikelele.
Lubana uthe wasebenza kuhle mpela lumuthi ubona ufika la semazweni aseAfrika ngesikhathi esifaneleyo na?
Ngowami umbono babunkomo esingakubona kusenzeka kakhulu ngibona ngathi umuthi lo uzathi nxa uqalisa ukuphuma noma nxa uqalisa ukusebenza uzasebenza kakhulu emazweni la aba affected kakhulu nge-coronavirus. Kube sekusithi emazweni la afana lakubo-Africa azahamba, kodwa ke ikakhulukazi bona laba ababe kukuthi yiwo abawutholileyo umuthi bazaqale bezama ukukhava abantu aba-citizens ikakhulukazi abasemazweni angentshonalanga andibana imithi efike e-Africa. Kodwa ke esigqugquzelayo ukuthi impilo babunkomo akekho umuntu olempilo engcono kuleyo munye umuntu. Singabantu sonke emhlabeni noma umnyama noma umhlophe noma uyi-Asian noma uvela e-Africa noma ngabe ukuthi uvela e-Europe noma uvela e-Asia noma uvela e-China. Kodwa impilo iyinto eqhakathekileyo kithi sonke, akekho umuntu olempilo engcono. Okuyinto ukuthi i-WHO kuyafanele ukuthi ibone ukuthi le nto le iyayishaywa proportionally ukwenzela ukuthi incedise abantu bonke labo aba-affected nge-coronavirus lalabo asebengatholakala asebengaba-affected nakhona. Ngoba ngithemba lakathesi siyabona ama-numbers laphana e-South Africa ukuthi akaphelanga ukuthi asephelile. Kusasekhona ingcosane ezifikile laphana lalaphana, abantu basasekhona ezibhedlela. Kodwa ke sifisa ukuthi ngabe umkhuhlane lo awube eradicated uphele uphele kokuphela nje emhlabeni, ngoba uphazamise inhlelo eziningi kakhulu emhlabeni.
Umnumzana Tifa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele-Bilitane. Abezempilakahle emhlabeni jikelele labo bamukele umbiko we-Pfizer lo ngezandla zombili, lanxa nje besithi umuthi lo ulakho ukuthatha isikhathi eside ukuthi ufike ebantwini. Lubana uthe wapasiswa yiMelika. Abakumsebenzi wokuqoqa amafilimu bathi eZimbabwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi omkhulu umnumzana Lazarus Bora obesaziwa kakhulu ngokuthi nguGringo. UGringo wake wadla uPetu engomahlekisa kumabonakude weZTV kusukela emaphethelweni abo 1990 kusiya kubo 2000 ethokozisa abantu ngamabhayisikopo akhe agoqela ethi Gringo kanye lethi Gringo ndiyani. UGringo ubhubhele esibhedlela eHarare izolo ngemva kokugula okwesikhathi eside. Ubeseleminyaka yokuzalwa engamatshumi amane lasikhombisa. siqoxe lomqoqi wamafilimu umnumzana Zenzele Ndebele.
Umnyaka ka-2020 ube buhlungu kakhulu ngoba sijike ngabantu abaningi ababenza zenezi izinto zamafilimu, ukuhlabela, osaziwayo, abantu nje beZimbabwe lendawo zonke zelizwe emhlabeni jikelele. Ube ngumnyaka obenzima kakhulu sikhangelele into ze-coronavirus lezinye nje, ukuthi ube ungani ngumnyaka nje olomnyama okwenze abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zawo. So silisizi kakhulu ukuthi abantu abanjengabo-Gringo abalolwazi ngokuhlekisa abantu basichiye, ngabantu okumele ukuthi ngaba kwi-industry betshengisela abancane ukuthi into lezi zenziwa njani. So sizwa sidabuke kakhulu, sikhalela le muli yakhe esichiwe ngubaba womuzi.
Sike sabona imuli yakhe icela usizo ebantwini ukuze imelaphise. Lokhu kungaba kuveza yini ukuthi imisebenzi yokulingisa, imisebenzi yamabhayisikopo ayiqakathekiswa elizweni, okugcina kusenza ukuthi abalingisi bangabile mali, bangabile nzuzo?
Siyazi ukuthi isikhathi eside lapho ayebegula, ama-well-wishers bebehamba bemnika imali, bemnika ukudla, okuyinto engalunganga. Mbona ngani abantu abayenza into zamahlaya, into zamafilm, into zokuchaza abantu eZimbabwe abanakwa kakhulu. Ungakhangela yona nje iZBC ngokwayo, lapho inenye elihambisa khona lokho abakuproducer esingathi kumbe ama-drama kumbe ama-film, ibhadala imali encane kakhulu, okwenza ukuthi abantu abaningi bengenelisi ukuphilisa imuli zabo. So ngokunye buhlungu kakhulu ngoba nxa umuntu ekhanya ephuma kuma TV malanga wonke uba ngumuntu owaziwayo ngesikhiwa bathi abe popular, kukanti ke ipopularity le ayibeki isinkwa etafuleni yakhe. So mbona ngani i-broadcaster njengoba sile TV station eyi-1 umsakazo oyi-1 weZBC bamele bezinoka amakhwapha ngoba abantu ababanika ama-programs abantu abanjengabo-Gringo banika iZBC ama-programs amaningi kakhulu, and bamele bazibuze ukuthi kathi kungani besehluleka ukuthi bebhadale abantu imali ezingabaphilisa, imali ezingenza labo befane labadlali labo somahlaya abakwamanye amazwe abaphila impilo esezingeni eliphezulu.
Ingathuthukiswa njani imisebenzi yamabhayisikopo ukuze abasebenza kiyo labo bathole inzuzo?
Okudingakala kakhulu eZimbabwe sengathi yi-investment kufilm. Uhulumende lamanye amakampani azimele amele efake imali kwenzela ukuthi abantu benelise ukuthi bephile, bethole ama-grants okuthi beyenza ama-movie abo kumbe ama-film abo. Okunye nje ukuthi iZBC layo, ngoba iZBC yiyo yodwa kathesi i-television station ekhona eZimbabwe, so kwamele ukuthi layo inike abantu imali engabaphilisa. Uhulumende njalo uqakathekile ukuthi kanike abanye abantu nama-television stations okuzayenza ukuthi kube le competition, kwenza ukuthi nxa umuntu esenza idrama yakhe kumbe ifilm yakhe ulakho ukukhetha ukuthi ngiyahambisa ZBC kumbe ngiyahambisa komunye umsakazo. Kube lendlela ukuthi umuntu angaweya ama-options ebona hayi laba nxa bembhadali $5 labo bazanika $7. Kwakathesi abantu abala ama-options amaningi, nxa befuna ukuthi bephume ku-TV bahambisa ku-ZBC, that means i-ZBC yakunika imali eyifunayo. So qakatheke kakhulu ukuthi government enike abantu ama-grants, kube ngathi khona iway yokuthi abantu bethole imali kuyalokho abakwenzayo. OZimra labo beyekethise iduty nxa abantu befuna ukuthenga amakhamera lezinye izinto ezivela kwamanye amazwe ezingancedisa ukuthuthukisa ifilm industry, ngoba esingelakho ifilm industry eZimbabwe iphansi kakhulu.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqoqi wamafilimu. Imfaka somabhizimusi osakhulayo uGenius Jinimbi Kadungure obeleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha, obhubhele engozini yemota eHarare ngesonto, ilokhu isemlonyeni yabanengi, abanye bebuzana ukuthi inotho yakhe iza kuya ngaphi. UJinimbi ubikwa elenotho engehlula izigidi ezilitshumi, $10 million, kanye lezimota zezinga laphezulu ezibiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika, ezifana leBentley kanye leRolls Royce eyiyo ayenze ngayo ingozi. indlu yakhe yona inkulu okwesabekayo. Ujinimbi ubhubhela abangane bakhe abathathu ababalisa omunye owemalawi uLumumba Karim obikwa obedingwa ngamapolisa akulelo lizwe phezu kokucatsha kwezigidi lezigidi zemali. Yena uJinimbi kulembuzo yokuthi inoto engaka wayithola ngaphi lanxa nje elenkampani ethengisa umlilo wegasi ePioneer. Omunye obhubhele kulingozi nguntombazana owazakala ngezokwelula umzimba lezokuceca njalo engunobuhle uMichelle Mawona Amuli. Uyise uthe wayevele ekhathazekile kakhulu ngempilo eyayiphilwa yindodakazi yakhe eyokuthanda ezokugida emaklabhini. Lo sekaGinimbi laye ubikwa wayesola kakhulu indlela indodana yakhe eyayiphila ngayo. Abanye bathi inoto kaJinimbi iza kuya kubodade wakhe ababili njengoba lonina watshona. Abanye bathi abantu balomhawu ngenotho kaJinimbi kodwa abanye ngabathi indlela anotha ngayo iyasolisa. UJinimbi uzabekwa ngomgqibelo emzini wakhe eLomboshaba. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo Leo Monende isikhulumeli senhlanganiso yentathela izindaba ezisacathulayo i-Association of Young Journalists of Zimbabwe.
Abasakhulayo esesikhulume labo babona umoyi uJinimbi njengomuntu obezikholisela umuntu obezidlela imali zakhe ethanda izinto lezi ezimnandi ethanda abafazi kodwa engumuntu lwano ophileka la ngoba obengumuntu othi nxa engafika endaweni elabantu abafuna ukukholisa layo bebakholisisa abantu abasakhulayo mbona mina sebecabanga ama live video la ade wayenza kubo Instagram enika imali uthi alo uyagida alo njani njani ube ngumuntu onjalo nje uthi ube zikholisela and abasakhulayo bambona bambona njengomuntu onjalo.
Yona impilo yakhe uJinimbi ungathi yimpilo engamele iphilwe yibo bonke abasakhulayo na?
Impilo athi iphilwa nguJinimbi ngeke ngathi impilo ukuthi abazali bethu bonke bengayithakela ukuthi sibe siyiphila. Ube ngumuntu sibili ukuthi sithina sibona sibuyele lokho ayebekwenza lathi sebe sifunda umuntu lo yakukholisa kodwa ukuthi sithi abazali bethu bengayithanda indlela le aziphilisa ngayo angikholwa ngoba ezinye izinto athi ezenza ave ziyaba nzima especially ebadaleni bethu laba abangakujwayelanga abasakhulayo bebethanda ukubona kodwa bona ukuthi bekuphile lokho nje ubona lapha eAfrika hayi enye impilo esiyiphilayo ngeke yazenelisa ukuthi sibe siphila sonke sibonakala silabafazi abanqunu sisidla imali sinatha hayi lokho ngeke ngathi abasaphilayo bengayiphila le mpilo njalo bengayifuna kodwa ukuyibukela hayi bebemthanda.
Sizwa kuthiwa imuli yakhe ikakhulu uyise labafowabo bangani bebengamemukeli. Selike lezwa yini imbiko enjalo?
Sesike sakhuluma lobabakhe ubabakhe ukukhanya abazukulu kabazi ngoba ubuziwe sibili ukuthi uJinimbi uthiye abazukulu abangakena wathi akazi ngoba uyabona impilo le yadiphilwa nguJinimbi impilo esikhiwenathi abantu abathi he was living on the edge wayeumuntu ozikholiselayo wayengela mfazi akukabi lo mntwana oseke wathutsha kumbe oseke waviwa kuthiwa uJinimbi uthiye umntwana njalo ubaba kukhulume watsho njalo kwathiwa hayi umntwana engimaziyo uyedwa and ubaba khena wathi umntwana lo nami ibizo lakhe angilazi ngoba umfana ukhanya wathi sokuthiwa kulo mntwana yena wathi hayi umntwana asikhowami. Asikaboni sise ukuthi abantu laba impilo yabo yena uJinimbi le muli yakhe bekungani bekunjani kodwa hayi sesikhangela thina sesithi ubaba nxa engazi ukuthi umntana ongumfana osenguye osesele ngoba omnye umfana umnawakhe uJinimbi ubhubhe last year ubaba
ngoba engazi manje ukuthi umzukulu umntaka Jinimbi uthwa ngubani uyehlekile sibili ukukhuluma ibizo lo mzukulu uthwa ngimazi sasazi ukuthi impilo ade beyiphila lobudlelwano bakhe lemuli yakhe bebunjani kodwa hey yikho ukukhona ubaba uthe umzukulu kamazi ibizo lakhe ngoba umfana bekungumfana lo anade ehamba laphiyana esenza lokhuya njengomuntu athele izimali zakhe uJinimbi belama miliyoni.
Uliyo Munende isikhulumeli senhlanganiso yentathelizindaba ezisacathulayo i-Association of Young Journalists of Zimbabwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla eNew Zimbabwe ithi ugatsha lwabesifazana kubandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC solucele uhulumente weMelika obuyayo okamnumzana Joe Biden lonkosikazi Kamala Harris ukuthi wesule isijeziso ezetheswa iZimbabwe leCuba. Inkundla yesayithi yona ithi abasakhulayo ebhinga lasewange sebecele uhulumende ukuthi enze kube lula ukufinyelela indlela zokuzifikela nxa besiya emacansini ukuze bengaze babamba izisu mahlayana. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani, mthokazi omuhle labalaleli. Thanda ukulibonga lonke. Siyabonga Studio 7 ngoba silethela indaba ezimnandi. Kodwa into ebengifuna ukuyitsho la yikuthi abekho nethi sebesidla imali yabantu kakhulu. Nxa usithi uyathenga idatha awuhlali 2 minutes usithi uthengele viki, nge-3 days laba seliphelile. Asazi ukuthi kunjani.
Sanimanani. Uthini ngapho Donald Trump uyalela esihlalweni akafuni ukuvuma ukuthi uluzile. Ufuna ukuyalela esihlalweni isigebenga linjani ke kodwa kuStudio 7 ngu-Isaac Mpofu lo okhulumayo indoda yasePlumtree koMadabe.
Hallo Junga, linjani basazi Studio 7? Hayi thina siyaphila lapha eBotswana. Hayi sinchayela ihlombe uBiden ngokuyina kwezile ama-election. Ngale Zimbabwe kungaba njalo kuvotwe abo kungaqhilibezelwa. Hayi kungabongeka lakho. Hayi sinchayela ihlombe sibe uBiden. Hayi uwinile fair. Hayi sinchayela ihlombe sibe lidlulisa umlayezo lowami lo. Yimi ubekuthemba moyo ngiseBotswana la.
Salibonani emsakazweni, salibonani okhulumayo eDlovu. Ngibuya uBeula Ward, Romatopo, Matopo South, Matebelele South. Siyabonga basakazi umsebenzi omuhle elisenzela wona. Gibbs Dongamile, siyabonga kakhulu ngokusiphakela indaba ezimnandi. Sibonge njalo lezakhamizi zakithi ezibonisayo uthando lendawo yawo nendawo zabo. Ngokubonisana ukuthi abantu bakithi abake siyekele ukulwa sodwa. Siyekele ukulwa sodwa sichatshaniswa ngabantu beMpumalanga. Bayasula bathi umakhuphe lokhuyana. Kodwa abakhangeli umsusa wento ukuthi ukusuke ngaphi kusiya ngaphi. Balandela nje wathi umlilo wamaphepha lawo obethatha ubasa ehlathini futhi. Basala sifuthi sitshana sodwa thina sodwa. Bona abasikhokhelayo esibalandelayo sibasikela besisiya ehlathini. Basinceda ngani? Bayakhuluma ziyakhuluma izakhamiza kithi ukuthi MDC Alliance yathatha yagcwalisa amakhansela koBulawayo. Asincede ngani amakhansela akhona kathe siBulawayo isiyilidorobho elingcolile into engakazibonakali. Akusayenzakali usuku kwaqhamuka lokuze ndikhorela into engakaziyo ibonakale koBulawayo. Nxa abantu bonaba ababuya bezofuna imisebenzi befike laphana beqhatshwe sibavudele futhi thina abantu. Kathi abantu bakithi banjani? Sinjani bantu bakithi? Asikeni sisapotaneni sodwa, sisapote into yakithi, sisapote ubuyithi. sike siyekele ukuzizonda ufana lokuzizonda lokho esikwenzayo ugijimela ukuyathanda umuntu engeke usize ngalutho ake nisupportaneni sodwa nginxuse futhi lamaqembu ezombusazwe wakithi ukuthi laba-ke behlangana abaholi bakithi bebambane u-MDC ekamakhuphe izaphu MRP zonke nje ama-ansa amaqembu wonke la ahlangane ahlanganise abantu bakithi sibe le-party A1 esiyabe siyivotela esikwazi ukuthi zamela izidingo zabantu bakithi. Siyabonga basakazi, siyabonga kakhulu. Ngicela lami video audio yami lidlale bakithi emsakazweni. Siyabonga, bye. Kube lusuku oluhle.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umqondisi wenhlanganiso ye-World Health Organization, uMnumzana Tedros Ghebreyesus, uthi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamisa inhlelo zokwelapha eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Inhlanganiso ye-Amnesty International yona isicele eleKenya ukuthi lingabuyiseli kweleTanzania umkhokheli webandla eliphikisayo uGodbless Lema, yena obalekele uhulumende kamongameli John Magufuli. Sizigqibe ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukudonselana kuyaqhubeka phezu kwempumela yokhetho lweMelika phakathi kukamongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden. Igqwetha elikhulu likahulumende umnumzana Bill Barr uselaye ugatsha lwezemithetho ukuthi ludingisise ukuthi kwaba lokuqilibezela na kulolu khetho. UTrump labanye kubandla lakhe lama-Republicans bathi uBiden lebandla lakhe eliphikisayo elamademokrasi bantyontsha lolu khetho. Lanxa kunjalo uBiden uyaphambili ngamalungiselelo okuqala umsebenzi ngozibandlela, nangu usekhethe iqula elizahlaziya indlela zokuqeda umkhuhlane we-COVID-19. UTrump yena izolo uxotshe umphathintambo wezomvikela umnumzana Mark Esper wakhetha umnumzana Christopher Miller ukuthi aphathe lesi sikhundla. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobansi Magonya uthi ukudonselana kukhetho lweMelika lokhu kwehlisa ilizwe leli isithunzi.
Into eyenzakala eAmerica, abantu umhlaba wonke jikelele bazabona iAmerica ngamanye amehlo angayisiwo lakade bekhangela ngayo iAmerica izolo, ngesizathu sokuthi nxa umuntu ongangoTrump eza kuya kuthi yena i-election ebekhona leyi was not free and fair, kusobala ukuthi kukhona okukhona okungahambi kuhle. Kodwa okumqoka yikuthi uTrump udliwe, njalo okwenzakalayo lokhu kumele sikuzwisise ukuthi yi-battle between a Republican and a Democrat. It's a battle between the Republicanism ne-democracy. I-America is a republic. It is not essentially a democracy. Hhayi, i-democracy ngumbuso wabantu, ngumbuso kaZulu, ngumbuso wabantu jikelele. Lokho kwenzakala e-America, ngumbuso womthetho. Abantu kumele bethambele umthetho kuqala. Umthetho uza ngaphezu kwabantu. Ine-democracy, abantu beza ngaphezu komthetho. So, nxa kukhulunywa nge-republic, kumele siku-understand, sikuzwisise ukuthi i-republic ihlukana kanganani le-democracy. Ungaba layo i-democracy ku-republic, kuliqinisa lokho. Kodwa-ke e-America into eyenzakalayo, kumele sizwisise umahluko phakathi kwe-republic le-democracy.
umnumzana Mqondobansi Magonya uhlaziya ezombusazwe sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili kulomuntu oyedwa obulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labangamatshumi amathathu ababanjwe lumkhuhlane. Abakumsebenzi wamafilimu bathi ilizwe lilahlekelwe kakhulu phezu kokubhubha komlingisi uGringo. Abemuli kasomabhizimusi osakhulayo uJinimbi baphakathi kokulungiselela umngcwabo wakhe ngomgqibelo, iningi lilembuzo ngenotho yakhe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.